Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 29 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
asela miningi ngoba umuntu bekumela abuthanelwe athu inhlonipho naleyana ngesikhathi ephelekezelwa
ibandla lezaphu lithi kukhona ukunuka santungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Sogwa kubandlofu inhlonipho yeqhawe lesizwe sokulenyanga phose ezine sowabhubha njalo wabekwa emathuneni akobulawa yo
ukunye kwakhona kuyaphuza ukuthi kutholakale oyiko kwenza ukuthi umuntu azacinise bekwa lapha akade ngamela ngabekwe khona
ibandla lezanu PF lona lithi akulalutho olusolisayo intatheli zindaba yeNews Day uBlessed Mhlanga uthi usebuhlungwini obukhulu kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwakhe ngamapolisa wona athi amkhumule amazinyo zonke lezindaba lezinye ziyalandela Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usechodoze amazwe agoqela elemelika lelebhilitane phezu kokuvimba izethekeli ezivela elizweni lakhe kanye lakwamanye amazwe asezansi e-Afrika afana leZimbabwe, iBotswana leNamibia kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owaziwa ngokuthi Omicron otholakala kwele South Africa emazwini awethu leizolo uRamaphosa uthe ukuvimba izethekeli ezivela kulawa mazwe akusoze kwenqabele ukumemetheka kwalumkhakha ngokunjalo uthe kumele amazwe la esule iziqondiso lezi evumele abantu behambe bekhululekile Wengeze wathi lanxa umkhakha lo usutholakele elizweni lakhe eleSouth Africa lizaqhubeka likuzinga lakuqala lokwenqabela lomkhuhlane i-lockdown level 1 okutsho ukuthi kalisoze liqinise lezo ziqondiso Kodwa uxwayise uZulu ukuthi eqaphele njalo labangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bayehlatshwa. Umphathintambo wezempilakahle eZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga yena uthi lanxa umkhakha we-Omicron lo ungakatholakali kuleli uhulumende usadingisisa ukuthi ungaba usukhona na kumbe hatshi. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Indlela eqondileyo yokulwa le-COVID-19 kungakhathalekile umkhakha wayo yikuthi amazwe abambisane babambisane ngaphansi kweWorld Health Organization ngokuba yiyo elendlela yokuthi ifinyelele lapha nalapha na umhlaba wonke jikelele nxa ngabe sokule umkhakha othile kumbuse India kumbuse Japan kumbe ungapi kungekudala uyafinyelela emagumbini amanomhlaba kubo bonke abantu ngakho ke kuyadingakala ukuthi iZimbabwe ibambisane lamazwe eSADC lamazwe angaphansi kweAfrican Union le EU le Melika la wonke amazwe eAsia eSouth America umhlaba ngejikelele.
Udaba lokuhamba-hamba kwabantu Ncube ngesikhathi seKhisimusi kumele luphathwe njani?
Indlela eqondileyo kayisikho kuvimbela abantu ukuthi bangene elizweni. Kumele abantu bavunyelwe ukungena elizweni kodwa kuthathwa amanyathela wonke angenziwa angathathwa ukuthi kwazakale nxa ngabe umuntu efike egula ukuze abekwe eceleni elatshwe azasile engazange wathelela izihlobo zakhe. Kanti ke futhi kuqhakathekile ukuthi labo abavela ngaphandle ngabang ukungena bevela kwelasezansi South Africa eButswana eZambia noma bevela ngapi kumbe ngabalapha baphumayo besiya ngaphandle baphenduke njalo kumele bakwazi ukuthi imindeni yabo kayivikelekanga nxa ngabe bengafohla ecingweni bangadluli lapho abazahlolwa khona ukuthi balalo yini leli gciwane ngakho ke kumele abantu kunye lohulumende babambisane ekuthini kuvikeleke abantu kuleli gciwane kungangenzeki lokho lizamemetheka ligcwale umhlaba wonke jikelele libulala abantu lenze impilo ibe nzima kulalokho ekade ikho khona
Ele South Africa liya wasola kakhulu amazwe afana labo Melika labo Bilitane asevalele izethekeli ezivela kulelo lizwe la semazweni afana leZimbabwe lamanye asezansi eAfrika phezu kwalomkhuhlane lithi ele South Africa lokhu kufana lokuthi liyajeziswa ngoba kuyilo elutholileyo lomkhuhlane ngokunjalo lithi iziqondiso zokwenqabela abantu lezi sifakwe ngamazwe la kumele zesulwe ulubona njani lolo daba
yekuliqiniso okukhulunywa ngomongameli uRamaphosa ukuthi amazwe asentshonalanga lamanye amazwe aphangisile kakhulu ukuvalela abantu abasuka eSouthern Africa akukaze kwenziwa ngalindlela ukuphangisa kangaka usekungathi kufakwa icala lokuthi kungani belitholile leligciwane lomkhakha wegciwane kanti zikhona indlela eziningi ezokuthi abantu babambisana umhlaba wonke jikelele bengazange bavalelana bavalele izakhamizi ngalendlela okwenziwa ngayo ngokuba kuyalimaza imnotho yakulawo mazwe kudilize imisebenzi kwenze izinto zingasebenzi ngendlela efanele ngokuba ubudlelwane namanye amazwe ukuvakatshelana namanye amazwe kuyimali kuletha imali kuletha intuthuko emazweni kanti ke njalo nxa sekuthiwe khona abantu bangayi bayethuka kulifake ku-risk ilizwe lelo ekuthini abantu abafuna ukufaka imali bagcine bengayifaki kuleyo ndawo besesaba ukuthi sekulokufa
Umnumzana efihlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Intatheli zindaba ye News Day uBlessed Mhlanga uthi usebuhlungwini obukhulu kulandela ukuboshwa kwakhe lokuchaywa ngamapolisa wona athi amkhumule amazinyo ngolwesihlanu Umhlanga uthi ubotshelwe ukuthatha lawa mapolisa imifanekiso endaweni yokuzilibazisa kwezintoka eHarare. Uthi elinye lamapolisa amahlanu la lamuhluza ngencindi amazinyo awela phakathi. Uthi amtshaya kakhulu lawa mapolisa esithi nxa engazicimelanga kamekele. Ngokunjalo umhlanga uthi wazama ukuzilamulela ngokuzichemela kodwa umchemo wala. Uthe uze walanyulelwa ngamaqweta enhlanganiso yemisa Zimbabwe wona ahambe ayamkhipha esitokisini ngemva kokuvalelwa okwamahola amathathu. Igqwetha lakhe umnumzana Chris Mike utshele iStudio 7 ukuthi sebewamangalele lawa mapolisa njalo uthe baza kuya phambili ngalolu daba namuhla. Ibandla lezaphu lithi kukhona okunuka santungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Saul Kwakuba Ndlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero Status sokulenyanga phose ezine ebhubhile waze wabekwa emathuneni akobulawayo. Ekubhubheni kwakhe ngontulikazi imuli kamuyi yacela ukuthi aphiwe inhlonipho ngoba wadlala indima enkulu ekulweni impi yenkululeko ekuzaphu kodwa uhulumende kazange akwamukele lokho. Okwenza uNdlovu wabekwa emathuneni eLady Stanley kobulawayo. Alubana wayiphiwa leyo nhlonipho ngaleso sikhathi wayezabekwa eNational Heroes A Camp. Kepha ngomgqibelo imoli kaNdlovu yaziswe ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usemphile leyo nhlonipho. Le yinto etite abanengi abathi kungani kuthethe inyanga zonke lezi ukuthi umnankagwa abubone ubuqhawe bukaNdlovu. Sixoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Okokuqala kumele sikunanzelele ukuthi kulezinto ezimbili kulokuhlonitshwa umuntu ephiwa isicoco ngemisebenzi yakhe, ephiwa isicoco sokuba liqhawe lesizwe, sokusibala ukuthi ubekwa ngapi. Ukuthi ubaba uGwakuba wabekwa eStanley Square angikholi ukuthi kuliphutha, ngoba mthemba lokuthi alubana wayedike ubuhero ubengakhetha lokuthi ayebekwa khona, njengoba abanye abaloli benkululeko bakhona phana, oLookout Masuku bakhona phana, oWelshman Mabena bakhona phana, labanye abantu kankhulu ukuthi kule nkinga. Inkinga esilayo yikuthi khona athi engumlweli wenkululeko ohlonipheka kangaka aphuze ukuthiwa lesi sicoco, okuthi lanxa esesiphiwa asisela meaning, ngoba umuntu bekumele abuthanelwe aphiwe inhlonipho naleyana ngesikhathi ephelekezelwa. Kodwa kungasenani, kumele sinanzelele ukuthi izicoco lezi seziphiwa izano isipha abantu kumbe becampaigner kumbe besenza okunye okungaqondanga abakwenzayo. Kukalutshwane ukuthi amaqhawe kaZaphu lamaqhawe eZipra aphiwe lesi sicoco. Nxa ungabona iZaphu isinika umuntu isikakhulu ngemva kwesikhathi esingaka, kukhona sebekwenzela okungasukuhlonipha lomuntu osedlule emhlabeni.
Kungaba kuyini lokho?
Okumele sikwazi ukuthi vele izano eyiyo enika izicoco lezi, izaphu iyayizonda, lamazipra iyawazonda. Lokhu ngiyisho ngoba sithe sivela empini, okokuqala abakwenzileyo batshontshile amaphepha embali kaZaphu ngesikhathi bethatha lama properties. So imbali kaZaphu yonke bebefisa ukuthi ngayo iyabhidlizwa ichabalaliswe. Yikho nxa umuntu sephiwa phela lesi sicoco kuzamele kukhulunywe ngembali yakhe. Okwesibili okungenza ngithi khona abantu bakaZaphu laba zipra bayazondwa yikuthi khona ngesikhathi sivela empini amaZaphu lamazipra agijinyiswa, agongodwa, acobodiswa, abulawa. Ebulawa yibona laba namhla asebenika abanye izicoco ukuthi bangamahero. Okwesithathu sesibonile futhi amazipra lamazaphu amanye agoqela umama uThenjwele Sabe, agoqela othafi moyo bencitshwa lesi sicoco sokuba ngamaqhawe esizwe, obaba oGedi uDube banengi esingabaqamba singababalisa abasincitshwayo lesi sicoco, omama uTheresia Thaka basincitshwa lesi sicoco, okutshengisela ukuthi izano vele ayibathandi abantu bakaZaphu labantu beZipra. Nxa sebenika ubaba uGwakuba khathesi bayakwazi ukuthi sokuyinto eyenziwe nsitha engasoze ibuthanelwe ngabantu kumbe iyaziwe ngabantu abanengi. Okuvele kuyikho abakufisayo ukuthi imbali kaZaphu ingaqhakazi kodwa ihlale iyinto anganisikwele Desembanje ekhulunywa ngayo.
Umnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sezaphu. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule, yena othi akula lutho olusolisayo.
Abantu kwesinye isikhathi kuya ukuthi nxa iqhawe lithe lalala kuloku lokhwana ukuthi kuqala kukonsulte kudingisiswe kuhle ukuthi kambe imbali yakhe lomuntu ithini. Yikho abanye kwakudingakala ukuthi kusesikhathini esiningi ihulumende siyakulungisa ukuthi abantu behlale belungisile ama-CV abo ukuthi umuntu engalala kube sekutholwa ukuthi kutholakale kulandelelwe kubonakale ukuthi imbali yakhe iminjani. Uyadingakala yini kube liqhawe lesizwe kumbe beliqhawe i-provincial hero kusiya ngokuthi kumbe isicoco bani asinikwayo esimlingeneyo ngemisebenzi yakhe ayenzayo. Ngakho-ke okunye kwakhona khonoku kungaba izinto ezenzakalayo okuthi kwesikhathi okunye kwakhona kuyaphuza ukuthi kutholakale oyiko kwenza ukuthi umuntu azagcinise sokuphuza egcine sebekwa lapha akade ngamela ngabekwe khona ngenxa yokuthi kuphuzile ukuthi kuhlanganiswe konke khonoko. Asikhangeleni phela amaqhawe anjengabo, akumangalisi-ke lokho ukuthi umuntu anikwe iqhawe lanxa isebekiwe lapha alele khona. Nampana oLookout Masuku balele lapha balele khona, kodwa-ke banikwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe esizwe. Naseneso sikhathi kwakulokunye okwakuphambanisa kodwa kwakathesi okungaleso kwaphinda njalo kwathi sokudlulile banikwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe esizwe.
Bakhona abasolayo baba Gawule abathi kungaba kukhona osokudingwa libandla lenu lezanu PF ngoba nanku ubaba uGwakuba kaphiwanga linhlonipho ngesikhathi engakangcwatshwa. kodwa usephiwa manje sokwedlule isikhathi sonke lesi.
Inkomo abantu akuswelakali khona ukuthi abantu basole njengokubana nje la imuli yabe ingaphathekanga kuhle ngokuthi engxenye yomuntu egcine sesiyabekwa lapha abantu bengakhangelelanga ukuthi engabekwa khona sengasanikwanga yena leyo nhlonipho kodwa kungasenani lanxa sokuphuzilile bakithi mayuyi kumuli yakodlovu ngokwenzakeleyo kodwa siphinde sibonge njalo ukuthi umongameli uphinde wathatha nyathelo eliqondileyo ukuthi amnike ugwaguba undlovu isicoco lingeneyo isicucu sokuba liqhawe lesizwe ngokunjalo ke hatha kulanto evalwayo kumbe kulanto elungiswayo ngokwenza khonoko okukhona ukuthi ikukhangela kuphela ukuthi ugwakuba ubaba uNdlovu wasebenza wasebenzele isizwe lesi njalo kuyadingakala ukuthi ahlonitshe abe liqhawe lesizwe kuphela ukuthi abantu abasweli nje izinto zokuthi babumbe nje lokhu lalokhiyana bebumba nje ikakhulu abantu abayibo abafuna ukuthi babone ububi kuphela kuhulumende yiba badinga ukuthi babone izinto ezimbi sonke isikhathi bathi lokhu kwenziwe kubi lokhu kungabe kwenziwe hhayi akulalutho sibili khonokwane ngikutshilwe yonkomo ukuthi kwesinye isikhathi nxa iqhawe selithe lalala kuya kube kuhle nxa ama-CV akhona equkethe konke okudingakalayo ukuthi kubonakale ukuthi iqhawe leli eselileli lingabe liliqhawe elinganani liqhawe lesizwe iqhawe leprovinsi iqhawe lani konke konkwana kusehla kusiya phansi ngokunjalo izicoco zakhona njengoba zingalingani kodwa kungasenani siyabonga ukuthi umongameli ekugcineni kwakhona ukubone kufanele ngokuthi ababamnike ubaba uGwaguba Ndlovu isicoco esimlingeneyo.
Umnumzana Belief Kaule lilunga lezanu PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-News Day livika ukuba ingcwethi kwezempilakahle sezixwayise uhulumende ukuthi engaphi abantu isibindi samanga phezu komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Ikroniko ithi uhulumende usethembise ukuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 emingceleni yelizwe kulandela ukuqhamuka komkhakha walomkhuhlane omutsha. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Balaleli lonke labasakazi bamabahle bathanda abasethulela izindaba ezilohlozi ezinhle ezingakhethi ihlangothi. Kake ngizwe lapha abantu. Isicelo sami nansi. Kake sikenthini esithanda ukuthumela ama-audio lapha. Sike sinanzelele ukuthi shuwa siyazwisisa kuhle yini, siyabonisisa kuhle yini. Yazi ukuthi singathi ngulwebuye lo mbono wakhe omutsha, ngulwebuye lo mbono wakhe, ngulwebuye lo mbono wakhe. Asiphumile lutho, asike senzeni nje abantu bevota. Kube lenye inamba enkulu ekhuluma into eyodwa, kube lenye inamba la enkulu ekhuluma into eyodwa. Senze ukuthi abasilalelayo bephumele abazaphuma lakho ngoba nxa kunje so, omunye uyabhejuya le, omunye uyabhejuya lo, omunye uyabhejuya le. Bese nanze ukuthi yena lo umuntu obheja uzavota ivoti, uzafaka ivoti lakhe elilodwa. Alisoze liphumela lutho, loba liraitha liphumela lutho ezibongo lengekho kwamanye amavoti. Ake zameni ukuthi sesibonene ukuthi shuwa sibambe siyabamba nisayini abantu ukuthi sincedise ama-leaders ethu lawa. Singananzelela abantu benkosi. Singaphatha khona ukuthi sithi thina asifuni shona, asifuni kalanga, asifuni ndebele. Ulwefuniwa kumhlobo, ulwefuniwa kumhlobo, asiphumela lutho. Okwesibili kokuthi iZimbabwe ngaqunywa abantu benkosi, abanye likhuluma lisegoli khonapho. Khangelani goli from Messina lapha eboda la. Usiyefika eCape Town ukuthi indawo engakanani. Ukuthi kukhulu njalo kuyavuma ukuqunywa-qunywa lokho. Kodwa kithi abakuvumi ukuqunywa okuncane kwilizwe lokhu kakhulu kakhulu akuqumeki lokhu akuqumeki. Azameni ulinje kuphela sithandazele ukuthi sibe khona lapha ephalamende sibe labantu abasimela phezulu ngale khonokho fansi kugqugquzela ukuthi ngakuthi asenze njalo. Nyabonga kakhulu ngundebele.
Hey, sanibonani, sanibonani, hayi Siyabonga bakithi sibonga kakhulu kakhulu kakhulu. Elisiphathele izindaba ezimnandi. Ingenisa nje udabo olulodwa la. Ekakhulu kwaba uEdwin lo lapha ekhuluma la umuntu lo kwathi awugawule. Lo muntu uyazi uma ikhuluma kade ngivali umsakazo wami kumbe nje ngivali nje ivoice note makuye ngoba uyazi indlela okukhuluma enjalo umuntu esindebeleni uyabona izinto ze mina ngazi kumbe bamdlisa abantu eMpumalanga lo kwathi awugawule. Kumbe vela so umuntu asindebeleni lo momu uyangala nje abaphatla besilaba eMpumalanga. Kumbe kukhona into abayicatshelwa ukuthi befanane laba abantu bezalo. Lubaba uNdlovu uEdwin laphana uyambuza lapha kwenye ivoice note abengilalele ezindabeni la. Bakhuluma ngokuhlukunyezwa kwamalungelo esintu. Uthi yena kuhlukunyezwa abantu abavikelekile eZimbabwe. Number one. Uyazi lubaba lo angazi uchaza ukuthi. Uthi emazweni amanje abosatha abantu babulawa barejwa bayeza lokhu lalokhu. Angazi ukuthi ithi ngobani ababulala abantu ngoba laphana uNdlovu uma emtshela umtshela kahle straight talk ukuthi eZimbabwe kakubulala izigebe. Abo izigebe engazikhona zibulala abantu ziyabotshwa. And noma zibotshwa zingezibulala abantu zibotshwa zingasoze ihlango zezizazohlangathi yani ezanu. Ngoba bezanu babotshwa istyle esinye singasaziyo bakhuluma iNdlovu laphana uthi babotshwa bephuma. So yena ugawula ufanisa ugovernment wakhe labantu nje njengalabo ababulala abantu. Ngoba eZimbabwe sifulawa yibo. Izigebe engahlandawa izigebe engavele ziyabotshwa nizive emthethweni. EZimbabwe sifulawa yini gawule. Ngiyakucela baba ukuyehlisa ukukhuluma kokucasula yazi bonke abantu beZimbabwe abaningi ngaphandle kwabezana PF maybe. Bonke abantu beZimbabwe yonke imhlobo iyacapha ngendlela abantu esiphila ngayo. Siyakucela baba ukuthi uma ukhuluma emsakazweni ukuzama ukukhetha amagama okukhombisa ukuthi inkokheli uyakha isizwe uyaqoshela amagama ungacho ukuthi eZimbabwe bavikelekile. Ngiyabonga amaphosa.
Sabonani bathandekayo, sabonani sabona linjani. Okukhulumayo nguChama, khuluma zeSouth Africa. Yesizwe abantu bayaphawula mphela kululungile labo ukuthi baphawule. Kodwa thina sithi kungahlanganwa, omunye lomunye kazimele, owinayo kawine, kungafuna abanye abantu ukuthi bakhiphe izano. Abantu kabazikhiphele izano. Esishoneni abantu bafaka izano ngo-1980, thina sasivotela izaphu. Bayifaka yawina. So maye bengasayifuna amashona wonke kabambane bayikhiphe njengokubambana kwabo. Yee, abanye bathi khona usibangilizwe uzayenza ngcono. Yee, umqondisi wrong. Umqondisi is 100%. So akufunda konke wakubona ukuthi indlela efanele ihanjwe ngayo yiyo lesihamba ngayo kathi siyi-MRP. Usibangilizwe ucabanga ukuthi khona amashona azamvotela usibangilizwe unless nje ethenge yiwo amashona ukuthi hamba uye disturb amaNdebele. But otherwise maye kwazi ukuthi ubaba wakhe waye bizwa ukuthi chikwe chitetsa ngamashona kazanga bamvotele. Into engayenza ukuthi bamvotele kathi sikuyini bathi bakithi vuka nini mawulindebele usima utumela umthwa ukuba ngupresident weZimbabwe automatically kusudliwa ngamashona vele kakuvotele. Vuka mthoka zivuka abantu yithi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi izitabane siyahlukuluzwa kakhulu ngendlela ezilodlakela phakathi kwele Cameroon. Umsakazo munye uthi inhlanganiso ye-World Health Organization isikhuthaze amazwe omhlaba ukuthi abambe iqhaza ekulwisaneni lomkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Singene kudaba lwemelika. Okhokhela ugatsha lokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kuleli lizwe umnumzana Anthony Fauci uthi uhulumende weMelika uma ngenyathelo lakhe lokuvimba abantu abavela emazweni afana leZimbabwe, eSouth Africa lakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owaziwa ngokuthi Omicron. Kuluma izolo emsakazweni we-ABC umnumzana Fauci uthe bathethelele inyathelo ngenjongo yokwehlisa amathuba okumemetheka kwalumkhakha kuleli lizwe. Kodwa uthe ukusobala ukuthi uzafika kuphela eMelika lanxa ungakatholakali okwamanje. Amanye amazwe afana leBhilithane, iAustralia, iNew Zealand lamanye athethe amanyathelo afanayo kulandela ukwazisa kwele South Africa ngeviki edluleyo ukuthi ibisithole umkhakha lo omutsha. Lokhu kutsho ukuthi abantu abavela emazweni la agoqela kuyo iSouth Africa, iZimbabwe, iNamibia, iBotswana lamanye kabasenelisi ukuya eBhilithane, eMelika lakwamanye amazwe asefake iziqondiso ezifanayo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Kulihlazo elikhulu babunkomo okwenzwe ilizwe laseMelika nelizwe laseEngland ngendlela abaphathe ngayo udaba lolu lomkhuhlane lo weCovid uDr Macron. Esikwaziyo mhlophe engithemba ukuthi lama scientists lawo into abayaziyo mhlophe ngokuthi umkhuhlane kuvele seasonal after season njalo ngokuhamba kwesikhathi umkhuhlane uyatshintsha indlela oba yiyo ngenxa yokuthi wona sonke isikhathi uyabudinga indlela zokuthi uathaka ukuthi uathaka njani njalo umkhuhlane uyafunda ukuthi iDNA yabantu isimi ngasiphi isimo lokho esibiza ngesikhiwa sithi mutation nxa ukuthi sekufike kwabe kulelo zinga umkhuhlane uyabumbeka kakutsha utshintshe indlela obekade uyiyo yona okungangokuthi into le eyenzakale kathesi bekungafanelanga ukuthi ngabe sebehle bagijima bayafaka ama shinzi ikakhulukazi emazweni ase-Africa bona lapho abazi khona mhlophe ukuthi amazwe ase-Africa asadinga usizo kakhulu njalo asadinga ukuncediswa ngendlela eziningi njengoba ayeyahlala esikhathi eside kakhulu elokhu esathentsho kakhulu laphana kundaba zama-lockdown indaba zama-COVID okwayenza ukuthi umnotho wamazwe ase-Africa ukuthi uyehle kakhulu ube phansi nxa sebebuya bephinde befaka ama-restrictions lawa ngento abangakabi leqiniso la ukuthi babekwazi ukuthi eqinisweni le into isisusa sawo singapi njalo lokuthi ukuphindezeleka kumkhuhlane lokhu kungabe kuukuthi kuqina kuvela ngapi bona ngenxa yokuthi kuye kwabanjwa ngama-scientist noma ngabakhaliphileyo abase-Africa bona sebehle begijime bayivala ngenxa yokuthi bakhangelele nje khona ukuthi amazwe ase-Africa sengathi yiwo agaya imikhuhlane yonke ebakhona emhlabeni kodwa-ke bekhohle ukuthi imikhuhlane le eminye eyakhona kube kuukuthi isuka kwamanye amazwe angasiyo mazwe ase-Africa kodwa kungamanye amazwe mhlawumbe asentshonalanga noma angamazwe asempumalanga.
Khona ngapho eBhilithane zithini izizalwane zeZimbabwe ebezikhangelele ukuya ekhaya zithini ngosokwenziwe iMelika leBhilithane lokho?
Abantu abaningi babunkomo asingakhohlwa ukuthi abantu abaningi bagcina ekhaya ukuhamba ekhaya ngomnyaka ka-2019 bekuyisi isikhathi kathesi abantu kade bekhangela ukuthi bake bahambe bayekhululeka bayengcebeleka bayephumula bayebona izihlobo bayebona abantwana bayebona abazali kodwa-ke sekuthi ngesikhathi esifitshane nje abanye sebezimisele ukuthi sebengasuka nanoma yinini kodwa-ke nanga ama-restrictions asebuya okuyinto echiye abantu abaningi bengayamukeli ngisho lakancane ngoba abanye bagcine sebebona ingathi lapha sungathi sekunuka santungwane.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla lezaphu lithi kukhona okunuka santungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Sokwa kubandlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status So kule nyanga phose ezine sowapupa njalo sowaze wabekwa kobulawayo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi akula lutho olusolisayo. Umongameli we South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usola iMelika leBhilitane ngokuvimba izethekeli selizwe lonke ezeZimbabwe lesakwamanye amazwe asezansi eAfrika phezu komkhakha weCOVID-19 omutsha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.